sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNkwekwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe.
Tambomisa mabasa edu yokugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akutiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu.
Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amathi aligugu ongekho emthethweni.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu onesambuzo ukusebenzisa elinjalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklile ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola.
Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBhinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka kwele Zimbabwe. Wethule lokhu namhla emhlanganweni ohlolisisa ukuhlawulwa kwezikwelete zeZimbabwe ezifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, $17.3 billion. Phakathi kwemali le eleZimbabwe lehluleka ukuhlawula inzalo yesikwelete lesi efika amabhiliyoni ayisithupha zamadola eMelika, $6 billion. Abangena umhlangano lo abagoqela owayengumongameli wakwele Mozambique, uMnumzana Joachim Chissano, umkhokheli webhanga le-African Development Bank, bakhuthaze ele Zimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usevale ngqi inkampani yakwele China ecatshangelwa ukuba yemba amatshe aligugu awelithium okungekho emthethweni. Lokhu uzokutshiye izisebenzi eziningi zingelamsebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwenkampani yeBikita Lithium Minerals kuza ngemva kokuba kubotshwe izisebenzi ezilithumi lasikhombisa 17 ngeviki ephelileyo okuthiwa zatholakala zilamatshe aligugu ayisilinganiso samathani edliwa inkulungwane ezintathu lengxenye 3700 tons ayefihlwe emasingo. Uhulumende uthi uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwamatshe aligugu olweMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe kumele zihlolisise udaba lolu. Umkholi womsebenzi eBikita Minerals uMnumzana David Mwanza uthi inkampani le kayivalwanga nguhulumende nyanga lokhu okothulwe ngabezindaba. Uthe icele uhulumende ukuba ivalwe okwamalanga ayisikhombisa ilungisisa okuhluphayo.
Hatisi chokwadi kuti mugodi wedu wavara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu yokugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akutiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu. Njengabantu abalandela umthetho, silandela umthetho wakuleli ukuze silungise lokho okufunwa ngumthetho. Unobhala omkhulu ugatsha lwezemigodi eMasingo lapho inkampani le etholakala khona uMnumzana Mashawu Muzira walile ukukhuluma leStudio 7 esithi kumele umsakazo lo ukhulume nonobhala omkhulu ugatsha lwakhe uMnumzana Onesimo Moyo, yena obengasabela ucingo lwakhe kanye nomakhalekhukhwini. Isikhulume zamaphonisa eMasingo inspector kula kwakhe Dewa utshele iStudio 7 ukuba laba ababotshwayo basahlolisiswa ngoba udaba lolu lokhuluse ezandleni zabo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakala kukampani le kuveza sobala ukuba izisebenzi zihlukunyezwa okumangalisayo kumankampani emba amatshe aligugu.
kuba lemthetho njalo ekhangela indaba zokugebha ezaphansi ama minerals kuyini okufanele enterprise ikulandele le mthetho yesitshelayo ke ukuthi nxa usuwephulile lo mthetho kwenziwani. Singanika umzekeliso ama inspectors nxa engangena ku enterprise abone ukuthi impilo yezisebenzi isengozini, kumbe izisebenzi zisebenza ngaphansi kwengozi enkulu engebehlela.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Senior Sivindi osebenza e-University of Zimbabwe kugatsha lezomnotho uthi umnotho welizwe uthaphuzwa ngabanye abantu elizweni.
Into engicabangayo engiyibonayo lapha nge-move lethethwe i-government, ithethe i-move against ama-criminal amancane. So i-government yeZimbabwe ngeyikwanise ukuthi ihambe against full force against ama-China, ngoba iyasala izagcina yehlelwa ngokwayehlela uGaddafi. Manje abona uGaddafi wayecinengela abangani abamvikelayo.
Inkampani yamaChina eSinomine yathenga inkampani kulabo ababengabanikazi abakule German ngemali efika izigidi ezifika phosa amakhulu amabili amadola eMelika, 180 million US dollars, ibile zisebenza ezifika phosa enkulungwane 860. Akasanelisanga ukukhuluma labaqondisi benkampani le abadabuka kwele China. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mutenda usanda kuvimba ukuba kukhulunywe ngodaba lwefilimu yeAl Jazeera olesihloko esithi Gold Mafia, oluveze ukuba kutshontshwa igolide eliningi okumangalisayo kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa uyakuphika ukuthi udlelana labantu laba. UMutenda owale ukhuluma leStudio 7 utshele idale leli ukuba kule komiti yedale yePhalamende esihlolisisa udaba lolu. UMutenda uthi kungeke kwenzakale ukuba idale leli likhulume ngokwebiwa kwegolide lona lile komiti ehlolisisa ukujontshwa kwegolide okwavezwa yiAl Jazeera. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixhume umnumzana Kucacaphulu omele idale inkulumane yedale lePhalamende.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesithathu, u-Honorable Chibaya, lo Honorable Bithi abe-Triple C babuza umbuzo ePhalamende. Bebuza bethi i-question of national importance, ngumbuzo oqakathekileyo elizweni. Bebuza ngendaba ye-Gold Mafia, lokho okuthiwa inotho yelizwe iyakhuquluzwa ngabantu abalutshwane. Igolide lelizwe liphuma ngama-suitcase lama-trunk every day lisiya emazweni atshiyeneyo, abantu bethatha imali yelizwe befaka ezikhwameni zabo. U-Speaker of Parliament wasemisa idebate naleyo.
Phulubula njani u-Speaker kuyini owenza ukuthi avale udaba lolo?
Esithi yena indaba isakhulunywa yi-Public Accounts Committee. Umbuzo usiba lapha. I-Public Accounts Committee yi-committee yendlu yePhalamende. Indaba yakhona yahamba njani ku-Public Accounts Committee ingarifeywanga yindlu yePhalamende? UMdenda nguye ongabakwazi ukuthi indaba esiku-Public Accounts Committee indlu yePhalamende ingakwazi. Ngokubona kwethu thina sibona ingazani u-Speaker of Parliament wayevala indaba. Indaba enjalo esikhulunywa elizweni lonke jikelele ephathelene lemali eningi kangako kumele ivunyelwe ukuthi ikhulunywe ePhalamende, abantu balalele bezwe babala amahansard, balandele idebate kuphume incazelo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi elizweni elinjengeZimbabwe imali okumele iye kuZulu iye kwakha izibhedlela lezikolo ifake imigwaqo kanti esifozoda ekuhambeni idliwe ngumuntu oyedwa kumbe ababili kumbe abathathu. So thina siyakusola kakhulu indlela, siyayisola indlela u-Speaker abamba ngayo i-House. Isiloyiso sethu ukuthi ku-next parliament we need u-Speaker ovela from a different tradition ovumela abantu ukuthi badibhethe izinto.
Umnumzana Kucacaphulu kukudale lePhalamende besixoxa laye eseHarare. Sehlukile ukuxoxa ngodaba lolu lomphathi ntambo wezemigodi. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi sokuqhamuke umkhuhlane wohudo esigabeni seBhinga. Abantu abaningi esigabeni lesi bakhala ngokuswelakala kwezambuzi lamanzi ahlanzekileyo. Bathi umkhuhlane lo kulakho ukumemetheka ngamandla. UNokuthaba Dlamini uzathulela lolu daba.
Abezempila kahle bathi kulabantu abathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo abalaliswe eBinga District Hospital. Abathathu laba kubikwa ukuba ngabesifazana abadabuka emaphandleni agoqela eManjolo, okuyikho osekudala ukungahlaliseki kwabomongikazi bakulezi ndawo besesabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eselichithe ilizwe lonke njalo labulala abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25. Umnumzana Joel Kapuza omele iBinga South edalele eParliament uthi bazizwa belokwesaba kulandela ukulaliswa kwalaba abasalinde ukuhlola ngokujulileyo kusetshenziswa i-rapid diagnostic test engekho kulesi sibhedlela.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzo kusebenzi njalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklini ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola. So yikudube singabe singabesabela ukuthi kungamemetheka masinya nxa uwumkhuhlane lowo kungakhofe kukhona. Sibe kwazi njalo ukuthi iBinga nje njengeMartinhof yonke intazimanga kuhle esibhedlela. Ama-village health workers amanesi yebo bengatshela abantu ukuthi khangelanini umkhuhlane lo libone ukuthi liyawuvikela but awuvikeleki nxa abantu bengela ama-toilets bengela amanzi. So i-information yabantu bengabalayo kodwa kulento kufanele ukungabe ugovernment yazenza ngoba so first time yokuthi sibe le cholera sake sabalayo yabulala abantu abaningi akwazi esaba the same cholera wabulala abantu abaningi iDinga yonke especially esaba. But from that time kwakufanele ukuthi ugovernment ngabe kuyathatha indlela zokuthi ibone ukuthi abantu baba lamanzi aclean baba lama-toilets kube lama-programs okuthi wonke umuntu abe lesambuzo ekhaya.
Unkosikazi Lekiwe Phuthi oyi-village healthcare worker esigabeni seManzi Asiya eThinde laye ugcizelele kumazwi kaGabuza.
I-challenge ngamanzi okuwatha banatha ndawonye lenkomo labathwezi kakula okuthi ngabe kumelela abantu besakhele ama-toilet noma benike wona ama-village health workers angakhona la kana ama-toilet izi ibe dokotela.
Abacubungula ngenhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi izakhamizi eziningi esigabeni lesikazilasambuzi. IBinga kwabikwa ukuthi inani elingamachumi ayisithupha lasikhombisa lilenswelo kulokhu kulandela ilupane letsholotsho. Kodwa ophethe isabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ulandulwe ngazikhalazo lezi. Ubuye njalo wengeza ukuthi uhulumende usezihlomisile ukulwa laleli gcikwane elizweni lonke jikelele. EZimbabwe sokutholakale abantu abangamakhulu ayisitshiyagalolunye 900 belegcikwane lohudo njalo kubiwa limemetheka kakhulu eManicaland, Matabeleland South kanye leHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubike njalo ukuthi abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 balalisiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBinga, ngingunokuthaba Dlamini.
Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwaleSudan lihlasele ngendizamtshina ezithwele imibhobho emikhulu. Abakusicele le-Rapid Support Forces namhla duzane lesibhedlela esikhulu seHartoum. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amacele alwayo azama ukukhomisana umlotha kodwa kukhanya kusakude phambili ukuba bebeke phansi izikhali. Umongameli William Ruto owelekhinya uthi iziphathamandla zikarhulumente kwakumele zingenele kungakabulawa abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale befile duzane ngesakhiwo sokukhonza uNkulunkulu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uRuto kuzonde okumangalisayo ngodaba lolu. Umnumzana Dramani Mahama wayengumkhokheli wakweleGhana usekhethiwe libandla le-National Democratic Congress ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzayo. odokotela abelapha abadabuke indebe abakunhlanganiswe Operation of Hope sebesesibhedlela seMpilo General Hospital lapha belapha khona abelesimo lesi kungelanhlawulo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela laba abafike eMpilo Hospital ngeviki ephelileyo kulandela ukubuyela kwelemelika kwabanye babo abafika kuqala bathi baqhuba kahle uhlelo lolu. Udokotela Jennifer Mora okhokhela uhlelo lolu eZimbabwe uthi sokulabantu abaningi abayelatshwe elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2006 besungula umsebenzi lo kungela nhlawulo. Udokotela Mora uthi baqala ukuhlinza abantwana abalendebe ezidabukileyo kusukela kwabalenyanga ezintathu zokuzalwa. Inkosikazi Sikhangele Mguni okhokhela abongi labanye eMpilo Theatre uthi abantu ababhekane lohlupho lokudabuka indebe kumele bafike esibhedlela lesi.
I-cleft palate, ukuqhezuka phakathi komlomo, lokhuyana kuyaphambanisa umntwana ekudleni, ekumunyeni, and kuyayenza ukuthi umuntu abe hitshwa nxa esidla. But nxa ese-operatiwe kwavala lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu abe sesidla kuhle, kungabe kungakhanyi phandle kodwa nxa kuyabe kukhona kuyaphambanisa khona lapha ebudleni. So ama-conditions lawa ke a-operatwa ke mahara khona lapha eMpilo Central Hospital. Ngabe Operation of Hope esilabo ngalesi sikhathi baqalise ama-operations abo nge-Sunday mhlaka-7 bazagcina nge-Friday mhlaka-19.
Unkosikazi Gladys Muzamba osuka eBhinga uthi umntanakhe u-Andile Muzamba obelendebe edabukileyo esanda kuhlinzwa okwamanje ulungiswa ukuthi dabuka phakathi komlomo.
Ngambeletha anga ngolesilima uvulekile umlomo. Manje ngabuya sebothwa kumadokotela ayalaphayo. Ngabuya lapha eTown Empire bamthunga ngatese right. Ngatese senyimbuya futhi uthiwa athungwe ephakathi aqediswe.
Unkosikazi Griabeth Dube osuka eGwanda ubuye lendodakazi yakhe uUnathi Dube owazalwa elesilakala lendebe edabuke kabili.
Wayelesihlupho lomlomo phezulu wayezidabuke kathula kethatha. Ngemva kokubuya eMpilo ngabuya ngazomthungisa ngayemgcina ekhaya. Kathe esiningibuye ngizomchekisa phakathi emlonyweni bathe bazamkhangela ngesandi kathe siyakhwehlela.
Esinye isakhamuzi seWange unkosikazi Charity Mobe olethe indodakazi yakhe uGracious Maphosa uthi umntanakhe ubemunya nzima.
Akukasabuyala ibathi umncane then sasesibiyeni so ngasazabuyala ikathesi emini wesemoparate ubekhipha ngamakhala mayezanimemunya uchakwele ephuma ngamakhala kathi ngathesi uyakhala kufera yenze futhi ngenamhla ngo-8 o'clock.
Isakhamuzi seWange uBeauty Ndlovu uthi indodana yakhe u-Obadiah Muguni oleminyaka emine yokuzalwa owake wahlinzwa i-cleft lip lo nyaka bamlungise iphalete.
Sekuqaliseni last year wayele-25 kasi abamlungisa phezulu ikepti kathesi sebemlungise okungaphansi iphalete. So semuhle seqedisile ukulungiswa kathesi. Abanyala abalo abantwana abanje bengadondi bengagideki enhlizweni yabo kuyalungiseka loku kuyabongeka so enjoye ente enzima yinte lula kakhulu. Hambani emaklinika bazalinika uncedo lokuthi khona lingabuya ngapha lizathola uncedo lokulungisa abantu benu.
Inhlanganiso ye-Operation of Hope iqhuba umsebenzi ofanayo eZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli etshiyeneyo ingene umhlangano omkhulu namhla eHarare we-African Women Leaders Network ibike ukuba selisemuva kakhulu inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Umebisigama usethulela lolo daba.
esethula umbiko wakhe obubonisa isimo kwezokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lobukhokheli. Umgcini sihlalo weZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukanana Sangarwe uthe lokhu lisilela inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni kiwo wonke amabandla ezombusazwe.
It is my hope that this event will come up with concrete strategies that can still be used to address the multifaceted challenges that women continue to face as they aspire for political leadership.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende lwabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kumele kuguqulwe lokhu.
Umhlangano lo uqakathekile ngoba ukhuthaza omama ukuthi babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe lakubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Karenyi Kore, omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-Citizens Coalition for Change.
So I prefer you, our young women, maybe also value the issue of seniority.
Umongameli Emmerson Mnangagwa embikweni wakhe awethulelwe ngumsekeli wakhe u-retired General Constantine Chiwenga uthe uqakathekile ukuba zingajahwa inhlelo zalolu hlobo lanxa zimqoka ekuphakanyisweni kwabesifazane ukuthi bangene labo kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zobukhokheli. UChiwenga uthe kuqakathekile ukuba abesifazane basebenze labesilisa ukuze kulungiswe izikhalazo zabo.
This is one of the fastest ways to change the narrative for women in all sectors.
Lomhlangano ngokuqala ukuqhutshwa kweZimbabwe selokhu kwasungulwa iAfrican Women Leaders Network ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ibandla le-MTCT libuyele namhla emthethwandaba lapho eliphanyeke khona udaba lokuba kulahle imingcele yonke ezasetshenziswa kukhetho oluzayo lonyaka ngoba kayidetshwanga ngemfanelo yiZimbabwe Electoral Commission. Umthethwandaba we-Constitutional Court usanda kulahla udaba lolu usithi kaluphanyekwanga ngemfanelo enkantolo. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi babona engani udaba lolu lulomkantsho.
Sibuyele njalo enkantolo ukuze kuyethethwa njalo indaba leyi esiphakamisayo eye-delimitation. Ngokuthi ekuphumeni kwethu ku-Constitutional Court asiphumanga ngoba imicijo esasiphakamisile yatholakala ingalamkantsho mhlawumbe i-Constitutional Court. Okwenzakalayo ukuthi i-Constitutional Court yakhangela okunye nje okumayelana lokuphathwa komthetho esingakuthi ngama-technicalities, indlela umthetho osebenza ngayo. Inkantolo ke le yagcina inqume ukuthi thina sasicele izinto eziningi eyayingelalungelo yokuthi isiphe zona nxa kuyikuthi besibuye kuyo direct okunjengokuthi okunye kwakhona i-Constitutional Court yayisithi akukho constitutional yasizo zinto ezikhuluma nge-constitution. So sibuyele e-High Court sihambisa imicijo efanayo, sisethula okufanayo ukuthi abazwe nxa sisithi bona i-delimitation le ekhona ngeyobutsotsi. ukuthi kungani sesithi delimitation lenge yobutsotsi. Nxa siqeda ukubethulela ukuthi delimitation lenge yobutsotsi sesibacela ke ukuthi bayibeke eceleni leyo delimitation. Kwenziwe delimitation engasiyo yobutsotsi elandela okukhona.
Nxa sikhuluma nge-delimitation lapha baba Dube, akuthathe sibili ukuthi abantu bakuzwa ukuthi ukhuluma ngani.
Sikhuluma ngemingcwele yama constituents lama wards. Thina njengabe MDC sibona ngani le mingcwele iyenziwe ukuthi izalo PF nje iziyenzele umatanda izinqobele kungela hlupho kungela challenge. So bechintshatshintsha abantu bebaphosela lela le abantu begcina bengasakwazi lokuthi kwenzakalani okungekho emthethweni. So sifuna bakutshintshe lokho balandele i-census eyokugcina eyabakhona. I-census ibe yiyo echoyo ukuthi abantu nxa sebebaningi inani elingaka sebengayenza i-ward, abantu nxa sebebaningi inani elingaka sokungaba yi-constituents. EBC baqoqa ke abantu leyo delimitation eqotho ilandela i-census, hatshi le eyayenziwa emahofisini ezanu PF besenzela ukuthi ubani waba bamthandayo anqobe, mhlawumbe ubani thizeni abangamthandiyo kuyizanu PF yakhe yakhona anganqotshwa. Besenzela njalo ukuthi bancindezele ama-opposition parties wonke jikelele. Silokudana ke ukuthi abanye ku-opposition baye ngabantu bathi hayi bazalunqoba ukhetho lunjalo luqiliwe, kodwa thina njenge DC ibandla eselibe khona oweminyaka nyaka siyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi unqobe ekhethweni olungamiswanga kuhle. Kungakho siqina sibili ukuthi siye court singaze simelele ukuthi ukhetho lubuye kube le mgoqo ezasivimba ukuthi sinqobe bese siqalise ukukhala kanye labantu ababesivote.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Besiqopha laye eseHarare. Ye, njengomsakazi wakwaZulu sike sikhangele olunye udaba olungani luphethwe ngabantu emlonyeni sonke isikhathi kulapha-ke kufacebook ye-VOA Ndebele. Lapha-ke sike sethula udaba lokuthi kulabantu ensindi ranch emathetsheni duzane leGwanda asebegebha igolide ezibayeni zabantu, eziphaleni, ezindlini lemasimini. So abantu abaningi baphendulile sibili okumangalisayo. Omunye wabo ngumadodana Dube othi amapolisa adla labo labojekeja bayekeleni begubhe phela endaweni ezijeneyo. Kuzobuya-ke omunye njalo ophenduleyo lapho ngu-Freedom Nkululeko uthi mina ngikwami ngilijawunda futhi ngilitshetshe eliphezulu uma kuthwala ebhadla. Ngithi as long as bengatshontshi besidla izithukuthuku zabo kabagebhe kalitshaywa ilitshe kumangalise abantu bazuze umkude. Kodwa bengagebhi phela egumeni lomuntu, hathi phela lapho asikufuni. Abanye bangala sibili ukuthi khona kuye ngikhulumayo, kodwa mina nginguvodloza kadawu ngiyavuma. Ye uthi vumani madoda. Kuzobuya-ke ulimukani nyathi uthi hayi bo dawu ungatsho njalo, abantu akumelanga bengene emzini yabantu benze khonokho-ke abakwenzayo. So-ke siyabona ukuthi hayi sesidonsile namhlanje, so sikhuluma ngakhonokho okwemgude. Singagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe. Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amatshe aligugu ongekho emthethweni. Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBinga. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa-ke singakathi sihambe kulela dokphela lamhlanje engakhohlwa. Sixoxa ngokulathwa kwabantwana indebe zomlomo. Njalo-ke abantu laba basempilo hospital lapha bayelatshwa khona. Abafisa-ke ukuthi bahambise abantwana abalendebe ezidabukileyo, njalo-ke bonke-ke abalomlomo odabukileyo, abanye balezilakalaka ezidabukileyo lokunye okuthiyeneyo. Lilakho ukuthi hambise abantwana khona ngale phela empilo hospital bayakwelatshwa. Lingakhohlwa njalo ukusithumela incwadi ye-email kukelly edin 07@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. So le ye-WhatsApp yethu lingakhohlwa ukuthi lingene khonapho lisithumezele elisithumezela khona. kuti kwamanje ayisikhathi sesidlongumango ye olivalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube hilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.